Indaba ze Studio 7 ngamafitshane ngolwesihlanu mhla ka 4 ngoNhlolanja 2016 ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Umkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uthi kuyadingeka ukuthi amabandla aphikisayo abona ngasolinye abambane ukuze enelise ukususa ibandla leZANU-PF embusweni. Umongameli Robert Mugabe sehlele eZimbabwe njengelizwe elibhekane lendlala embi kakhulu, okutsho ukuthi inhlanganiso ezipha uncedo sezingangenela zidingele uZulu ukudla. Izizalwane zeZimbabwe ebezise South Africa ngaphandle komthetho ezaphiwa ama-permits oxolo ngo-2010 zithi ziphakathi kokuhlela ukukhulumisana lohulumende weZimbabwe ukuthi akhulumisane lo South Africa ukuze zingaxotshwa elizweni nxa ama-permits la ephela ngo-2017. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi uhulumende kumele agqibe uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi ukuze kube lokuhlaliseka kwezokulima njalo ilizwe lithole ukudla okwaneleyo. Ku-Livestock lamhlanje sixoxa ngodaba lokusilela kokudla elizweni. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 lo-15460 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.